kodwa kuswela amagesi kuleli lizwe. Akula lizwe elingathuthukalike namagesi. Asikaze sihlale elizweni elinjalo lapha. Akwazi la ukuthi kusukela uSmith ekhona kuze kwadlula ngesikhathi sawomgaba amagesi ahlale khona. Leli load shed ungabona elizweni senze i-load shed. Kufanele kube yinto ye-one day, two days. Yakuthi uzophela umnyaka abantu bengibeyeniobajeti kona kunabantu abacabangayo abale ngqondo. Akulungisizela udubo kunale
mina. Licinene nini njengekomithi yedala lephalamende ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba?
Besilabo kukanya la sababone lutho lokuthi kuyini okwenziwayo. Baqala ngokuthi asilamali, okunye akunidi mali, okunye nje kufuna ukusebenza ingqondo ngitshala. So ngiyesikhulumisana labo kodwa labo balezizathu zabo, but inkalakatha yikuthi vele sahlala kakhulu singafaki imali emagesini. Into zaze zaguga zaze zafika esimeni sokuthi azisalungiseki. Kuyile udiwe esingalo.
Abaningi bakhala ngembadalo yamagesi leyi ukuthi ungathenga kwedlula i-200 units usubhadala imali eningi kakhulu. Njalo laba abalama-60 meters bathi kungani kuyabaqelibezela.
Amagesi ayadura and it's not worth ukuthi ungakhangela indleko kathezi nje. Abantu abaningi basakwanisa ukufikela amagesi edorobheni sekuyinkuni zodwa. Na ungakhangela ukuthi umuntu wonke engathi sezinkuni after 2 years kuyabe sekulidaka sekulidesert lapha eZimbabwe ungasela sihlala ngoba wonke umuntu sesisaba ukuthi ethenge amagesi ukuthi nje uzuze amagesi okulayita nje ngawulendlu ama-3-4 rooms. Amagesi okulayita kuyabe sokufuna ukuthi ngenyanga ubhadale imali enjenge-300. I-300 almost yipay katitcher, iye ngi-half se-salary katitcher. So ungakhangela ukuthi ungafaki half ye-salary yakho emagesini uyasala lani usesilokunye ezinye iy'ndleko ezifuna imali. Akusoze kivini kubancedi bona bezenza ngoba imali le as long as kungamabhondi nothi lawa ahlale siwa by next month yabe siyofuna ukuthi bechize futhi ngoba ayisayineki imali. Inkalakade ukuthi vele yonke i-economy yeZimbabwe ilungisiswe.